Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 5 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezamandla olwezera solukhweze intengo yamafutha ezimota okwesethelwa ukuthi kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla ezitolo. Inhlanganiso emela isebenzi ZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni.
Imbono yesilawo lathi njengezisebenzi.
Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa izolo, kodwa izakhamizi zilombuzo.
Besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi.
Ungumlingisi njalo engusomabhizimusi kwele South Africa uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe izolo.
Zintaphi izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson?
Ngombono wami, uma bebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa 1091. Iningi lababhubhileyo abalichumi 10 ngabakobulawayo, kulandele eManicaland leMidlands okubhubhe abayisithupha kumadolobho omabili. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokhu liphezulu. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lambili 32,927. Lokhu sikudabalunye inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele balandele isixwayiso seCommission yamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission esokuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Li-Commission ithi ukwenza lokhu ikwephula amalungelo oluntu. IZCTU yengeze yathi ikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi kulabanye abaqashi asebebambela izisebenzi ezingahlatshwanga iholo, kanye labanye asebevimba izisebenzi lezi ukuya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imbono yesilawo lathi njengezisebenzi ebese sikubeke kwabasobala ukuthi esikukhangelele ukuthi uhulumende akabone ukuthi ijekiseni iyatholakala kulabo bonke abantu abayifunayo kungelambadalo. Itholakale lula sibili kuzizalwane zonke nje ezifuna ukuhlatshwa, kodwa bakhona ke abangasoze behlatshwe ngezizathu ezichiyeneyo. Sikhangelelanga ke ukuthi labo bantu bangabanjwa ngamandla ngendlela esiyibona ngisukusizakala okwamanje. Sesibona izisebenzi ezithize ezaliswa ukungena emsebenzini zincitshwa ilungile elithize, sibona ama-benefits athize ayathathwa nxa kuyikuthi awula certificate vaccination. Ayisikho ke okufanele kwenzakale akukabi lomthetho othi umuntu wonke kahlatshwe ubengakazube khona nxa ungaba khona lawo ngumthetho esingawukhangela ukuthi awuyaphuli yini ilungelo lomuntu kodwa kwamanje ubungekho sibili sikhangelela ukuthi nje umkhankaso ukuthi abantu behlatshwe kube umkhankaso nje ovulekile ebantwini bonke abafunayo abantu bencedisana benikana information ekwanileyo ukuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi umuntu ahlatshwe kodwa nxa kungakaze uhlatshwe asikhangelelanga ke ukuthi singancitshwa ke ama-benefits athize kumbe waliswe ke ukuba uba lilunga lamakhampani athize kumbe ukuphathiseka emsebenzini ethize kayisiko ke esikukhangeleyo
izixwayiso zekomishini le libona zilandelwa yini
okuhluphayo nje ukuthi yona i-Human Rights Commission kayilamazinyo asiboni nje ukuthi kukhona ezakwenza ngemva kokuba isiboneke ukuthi lokhu asikwe emthethweni besikhangelela ukuthi iparlamente ke aluba iyaphakamisela phambili ke le ndaba nxa siphume ngalolu hlobo
umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU Igqwetha likamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Thinomudayishe Chinyoka utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kabambi izisebenzi zakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe kodwa uChinyoka uthi uyenelisa ukukwenza lokhu kungaba lesidingo ukuze kwenqatshelwe ukubulawa kwabantu iCOVID-19 Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa ngolwesibili. Amanzi la aqale ukuphuma empompini ngolwesibili kwezinye indawo izolo ekuseni abikwa avalwa ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga izakhamizi okwabangela ukuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luvale amanzi la. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube. Uthi izakhamizi bese zithwele nzima ngokusilela kwamanzi ikakhulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19
aphume nje ngemva kweMunicipality of Gwanda sebehlangene lezinwa bakhulumisana bavumelana ukuthi amanzi avulwe yikho nje eqalisile ukuthi aphume
manje kuthiwani azavulwa okwesikhathi na kumbe azavalwa njalo
amanzi avuliwe okwemali iningi sibili engakabhadalwa ezinwa besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi kumbe abuye azaphinda avalwe sikhangalela ukuthi sibe lokukhulumisana leMunicipality of Gwanda ukuze sizwe sibili ukuthi ngempela amanzi lawa abuye kwesikhathi esinganani ngamanzi ahlala ekhona kumbe ngamanzi azaphela ngoba into esiyikhangalele ukuthi nxa ukuthi azaphela sinanzelela ukuthi sabe sibiselwa futhi engozini ebese sizitshela ukuthi sesiphunyukile kiyo ngoba abantu bebevele sebethwele nzima kakhulu nge-situation eneyathi siphakathi kwayo yokuswela amanzi kukakhulu sikhangelele umkhuhlane lo we-COVID-19 oyiyodingakala amanzi ukubana nxa ugeza ugeze ngamanzi aphuma egeleza hatshi ugezela phakathi kwekolutho akumelanga uthele ebhavini ugeza kwayomele ame amanzi esingathi ngesilungu i-running water ebesisuke zayiswela okwensuku ezithize kusukela evikini eliphelileyo kuze kufike namhla ekuseni lapho asekhona ukuthi bathole abanye kwezindawo emalokitshini kube kuyinto ezisha ubuhlungulelo kakhulu
zona insuku lezi amanzi evaliwe umumo ubunjani
isikhathi lesi amanzi evaliwe abantu beGwanda bathwale nzima kakhulu bebengabantu abebesebethwele ubunzima obungasaziwa ukuthi zindlela yini zokubulala abantu kumbe zindlela zokulitha abantu baphele baqedwe umkhuhlane we-COVID-19 abantu abaningi bebesebethwele nzima ikakhulu laba abantu abangala izindlela zokuthwala amanzi ngikhakelele into ezinjengezimoto ngoba amanzi ikakhulu abephuma eziboraneni ezilutshwane kakhulu kukanti khona ngale eziboraneni abantu ade behamba khona besawukha amanzi ubuthola sokuminyene okumangalisayo ukuthi i-social distancing liyana ekhulunywa yiyofunekayo ekhulunywa yihu ibingasanakwa kangaka kukanti abantu futhi kube lokuphikisana ukuthi thize omunye sefuna ukukha omunye la isithi ufuna ukukha bagcina abantu sebethintana kukanti umkhuhlane lo iCovid 19 yabe ingavuna ukuthi kube lokuthintana lokusondelelana kwabantu ngoba kube kunzima ukuthi ungene kusambuzi endlini ungelamazi ukuthi uthele lokhala uflash ahambe so abantu abaningi bebese bevele sebezingenela egangeni ukuthi ngomunye ngeyindlela futhi yokuspreada imkhuhlane ethize ngoba iganga lonke selivele selingcolile sekugcwele amaphepha egangeni ngikhangela into enjengama tissue kuzokugcwala egangeni indlela yoku ukuzindlela kuzindledlana lokuqumela konke lokho akusahambeki kodwa kungayisiyo impilo evele yabantu beyijaye abantu bejayelele ukuzigezela kizo zonke izikhathi.
Umnumzana Movin Dube isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Njalo engusomabhizimusi kwele South Africa eyisizalwane sakwele Botswana uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshe izolo lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe kwathi abanye balandela bekunkundla zebulenjini. Abanye abalokhu bekhala ezimathonsi ngokubhubha kwakhe ngabe Zimbabwe abahlala eSouth Africa lakwamanye amazwe abathi kuningi okwakuncomeka ngomuyi. Iningi limazi ngokuphatheka kwemidlalo yemfanekiso kamabonakude eka Generations Muvango Lo Rockville ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makhorokoza ubhekilizwe Ndlovu uthi iningi labeZimbabwe belixhasa uFerguson ngoba ephethe kuhle umzimba wakhe ngokuqinisa eleziqwanga njalo ewulobalobe okuchiyeneyo okuthiwa ngamathathu ngesilungu okukhwabithwa liningi labesifazane kumbe abesilisa abaqhuba inhlelo ezifanayo. Uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Izintathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson ngombono wami. Okokuqala uFerguson yindoda ebibheke kakhulu umzimba wayo, ijima kakhulu, inamathathu izinto ezithandwa kakhulu ikakhulu ngabantu besifazana uma bebheke umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela. Nabangamadoda abathanda ukujima babeyibhekele ndoda befisa nabo ukuthi ngabayafana nayo kodwa kulezi nsuku nje abantu abangomama bayakhululeka babaze mpela ubuhle bendoda uzumangale nayo. So isizathu sakuqala leso. Isizathu sesibili ngokubona kwami yikuphumelela kwakhe kakhulukazi emsebenzini wokwenza izinto ze-art, hhayi uku-acta kuphela. Ungakhumbula okukhulunywe nguSilo Makhe Kancube kuthela indoda vele ibingekho eku-acteni kangako ngesikhathi nokhona but iqale ukukwenza ma ikakhulu isinaye yasingena yona yaba ngusomabhizimusi more than just umuntu opresentayo. So kunokhiyana abantu bakhawukela babona ukuthi hawu lo muntu wenza into enhle kangaka engumuntu omnyama ngoba balushwana abantu abamnyama abagcina bekwenzile khonokho bakwenze kuhle. Okwesithathu yiyo-ke yileyo nto yokuthi ubephethe njani unkosikazi wakhe bebengabantu labanabo babili nokhona abathanda ukukhupha phandle indlela abaphila ngayo ngezinye indlela singathi bebephila phambi kwamehlo omphakathi bedlala behlekisana beshomisana ngendlela ezihlekisayo ezinhle ukuthi ma uyibukele into yakhona ungumuntu ongumama ubona ubaba othanda nawofisa ukuthi hawu kanti nami nje waye bengatholi ubabo nje bese usithi ma ungubaba sometimes iqino sempela usiba ne-jealous ukuthi hawu amanye amadoda aphatha abafazi babo kahle kanje. Umuntu osaziwayo abaningi ungakhumbula bagcina sebebanjwa kuthiwa ube nalo mfazi bese banjwe seganga lalo yena akazange kubela lezo zitori.
Kulo bandlululo yini nxa izizalwane zeZimbabwe sezikwele South Africa ukuthi ziyabe sezilandela labo abakulelo lizwe lanxa sibona ukuthi laye ube ngwelinye ilizwe kodwa abengaxhasi abanye babo abavela kwele Zimbabwe abaculi kumbe abalingisi bathatheka yini thina beZimbabwe ngokuxhasa abanye.
Well, ma kungela izinto ezinhle ngakini kuba nezinto ezimbili ezenzakalayo, uyakhona ukuthi ube ngithathekile, yebo sulokhu ubona kwabomakhelwane nokudlu susidle emzini ungasafuna okwangakini, okwangakini nje uvele ukwenyanye. Kuyenzeka khonokho, bese kusiba nalokho ukuthi if kunento zabanye ezinhle kubomakhelwane ngakini zingekho, kube ngulwana onyanyayo, obe nomoya omubi, uhlale nje ungumuntwana o-criticizayo, osolayo okwenziwa ngomakhelwane. So kukabile kwinto kakhona. Kodwa-ke esikubona kakhulu ngamaZimbabweans ukuthi ngenxa yokuthi i-arthi yeZimbabwe oyezomdlalo seZimbabwe lezebhola for example aziphumelelanga kakhulu. So abantu beZimbabwe ke basuke baba ngabantu benhliziyo nje yokuthi bahawukele kwabanye, and akusonto embi njalo akusonto enhle, kuphakathi laphakathi. Ngoba if kunjalo kugcina kuhluphe ekutheni khona bengasakhuliswa kwakubo, susidle emzini, usugqoke emzini, usuzigcina ulala lemzini, ugcina ungasalungiswa kwakho. Kodwa kona kungumoya omuhle kodwa ukuthi umuntu uma ebona omunye umakhelwane esenza kuhle ambuke. If ethe wambuka abesefunda ayenze lokhu okwenziwa ngumakhelwane wakhe. IZimbabwe in terms of okwenziwa ngabantu bemidlalo hayi sikhanyane asikho kakhulu kokwakithi. Inkinga ikakhulu emathebeleland more than ngapha emashoneni, ngoba emashoneni uzathola ukuthi kulabo Alec Macheso abaculayo lezinto ezinjengazenezo, Oliver Mtukudzi abathi nabe sibangama-international figures. Kodwa abemathebeleland mhlawumbe kokonoko ukuthi siseduzane nobuhlobo bakudala ne-South Africa, kukhanyani singapha kakhulu e-South Africa in terms of i-music nezedrama.
Lo-ke ngubhekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makorokoza. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uselaye amakhansila ukuthi engayi emfeni ukuze bakhuthaze izakhamizi zaleli dolobho ukuthi zingayi embuthanweni lapho okufiwe khona. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF lincoma ukuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo eze-Harare okwenziwe ngeviki edluleyo. Lo msakazo uthi unobhala waleli bandla umnumzana Obert Mpofu uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo ezikwezinye indawo zelizwe lazo zivalwe nxa zingaphanga uhulumende imininingwane yazo yokuthi zisebenza njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani ngakustudio 7, ngiyaphila kustudio 7, linjani kodwa khona ngapho? Hayi, namphilile. Likhuluma lo Kevin ngakusibanda ngibetsholojo. Akaliphosile lami ke ngizuthi liyake limphosile phila lami khona ngapho kustudio 7. Indaba esihlala sikhala ngayo. Mina ngilesimanga sabantu bakithi, abantu bakithi bakhala, into abayikhalela mina senze sithina abanye abantu sesize singasayazi. Into ekhona abantu bakithi kabake bezame ukuhlala phansi behlangane bebambane bekele ukukhuluma ngamanye amaqembu kabi. Iqembu lizosinceda kulolu hlupho esikulo eZimbabwe kabalazi. Ukuthi kumbe uSibangilizwe ukontesta kuZaphu. IZaphu mina ngibona ikahle ngendlela abakhuluma ngayo, mina kaliboni iphutha. Ma uSibangilizwe siza uzoncedisa abantu. Njalo silama ovethi, silabantu bonke. Kanti njengoba nakunje abantu bazokhululwa ngubani? IZaphu mayivuka yiyo ezakhululwa. ikhulula abantu yezaba yenza abantu ukuthi bephume ekungcuthungcuthu yonke abalayo leyo ngcuthungcuthu abazaphuma kuyo ngibona mina kuyiyo ezihamba isize abantu umuntu nomuntu kakhulume ngeqembu okilo lezano inje ilelungelo lokuthi izenzele izinto zayo laba lezaphu ilelungelo lokuthi yenze into zayo emaraphile ilelungelo lokuthi yenze into zayo upita labo lelungelo lokwenza into zayo imdc lelungelo layo okwenza into zayo thina into esikhalela asikhalele ukuthi sithole kuze kutholakale iqembu elizaba namandla ukuthi likhulule abantu ebunzimeni lobo esikibo na ngiboni into nje eyingxaki ebantwini abantu bakidi ukuthi kasibambananga silokubandlululana kakhulu silokusholana kakhulu lento esiyisolayo kasiyazi ngoba uzokhuluma ukuthi leli lizakhulula liyehluleke abantu into enhle ukuthi kasibambane sihlangane sibe moya munye siyenze into eyodwa ngiyabonga Studio 7
salubonani msakazi lapha kwenswazi kulamasotsha lapha kwenswazi babamba abantu bakhiphe icamouflage bese behamba besiyabamba abantu beboda bebese bebatshela ukuthi bengakhulume bebathathela imali bengagqokanga icamouflage bebabamba nje bebathathela imali
kubalaleli besevini abasakazi ntsho nje konke abesithuthu seveni lomohlabezulu ngifisa ukuthi ngibekele amazwi ikakhulu akhangelane lali nhlanganiso le kuthiwa ngeyama-opposition parties ipolat le sithenga abantu ngezimota polat vele injongo yayiyena lanto eyenzayo kayilahlekanga kukhonokana ekwenzayo yikubona uchamisa upresident wabantu engazange athande vele ukusondelela khonapha wavela wakubona kuqala ukuthi vele injongo yakho ikudilize i-opposition ukuthi lizokhokhela ngomnangakho enkulumeni akulanto engapasi ikhokhele ngomnangakho kwaye vele edingakhonalokhu ukuthi ayinikuchamisa amahhofisi amahle amnika imoto enhlukwini yokumhalisayo abesebemtshela kokukhuluma bese sisiba yi-opposition e-controlled ekhuluma loko okufunwa ngobusayo lokwanokusebritain kayisikho lokho umnangako ayekufananisa lakho kayisikho kwe-labour party lelokuzente le-conservative akuhambelani lokwana kuphucukile lokwana katshelwa okokukhuluma ukhuluma akufunayo kodwa-ke lokhu kwakithi yizibi zelokuzente futhi singathi kumbe vele bavele bathengwa khona hayi abakazi abathengwa ngama-kip-kip kathi sebenikwa-ke izinto ezizababamba ukuthi bahlale kulokuze ngupholadi nxa kulezinto ezenziwayo sebetshika kube kuthi hayi kathi sesiyavotela ukuthi
hawu sanibonani sanibonani ku-studio 7 kungaba kuhle maniphilile lonke nabasakazi bethu ku-studio 7 abasikhiphela iindaba ezinhle sikucelayo ukubambana elizweni lakithi ukuze kukwaniseke ukuthi sitha siphume siyizanupf kodwa thina singaqala ukungabambani lokungazwani omunye ethutshe lokuthi vodelani usibangilizwe omunye ethutshe ngokuthi vodelani imthwakazi omunye i-MDC kuyoba nzima the more thina ma singazwani sixabana i-ZANU-PF ithole ipower okwamanje kuyadingeka ukuthi abantu babambane iphathi esiyaziyo engaba ngunumber 2 i-MDC alliance so asitrayeni ukuthi ma sifise ukuthi ilizwe lakithi liphumelele asingeneni sonkeni ku-MDC alliance lapho kungaba lobungcono kungaze kuthiwe i-MDC ngeyabelungu akunandawo abelungu vele kudala besabusa imisebenzi beminingi elizweni bekuright kodwa kwamanje sokubusa i-ZANU-PF ilizwe asibone kusiba lokuphumelela
salibonani bathungameli be-studio 7 ngibingelela lozimbabwe omuhle oswela ababusi ngisithi mina kubabuchamisa cela ukuthi enze kahle sibili abone ukuthi ama-voters roll enziwe kahle abone ukuthi ukhetho abazibambeli kubanjwa ngama-organization azimeleyo ukuze phela singawina singathathelwa awusebenzi ukuthi sibe simvotela bamthathele ayekhothi ngezano akusincedi njalo kumele sicabangene ukuthi nxa kusenziwa ama-election kula bantu abafayo bebulawele ukuthi abe-MDC singandisi amangcwaba nxa kusehlula ukhetho lungavumi ukuthi kuvotwe akume kuze kulunge konke silo mnyama ngoba kulabanye abathengisa abazenza ama-opposition abakuzano PF abakuthi ukhetho alwenziwe lurayithi so babachamisa sithembe wena sicela ukuthi uthungamele njengomuntu obonayo ngiyabonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya Nisibi ngelelu tatuetu makanye Nkai Siti pambili nge MTC Nibingelela wase kosini Nibingelela unsi ngutabane Bonke we MTC Wabu pepe Nkai Siti na pambili nge MTC Pati kumele sponu Senzinte pumelela Ye nyabongo
Lao bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalicela ukuthi lingathumezi imlayezo ekhuthaza inzondano ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika usibalo khulu wesiqinti seNew York umnumzana Andrew Cuomo uqhubeke esala ukusuka esikhundleni sakhe lanxa sebebaningi abathi adedele emuva ngoba isethethwa amacala amaningi okubamba abesifazane bengafuni. Umongameli Joe Biden ongumngane kaKhumo laye umcebise ukuthi achiye isikhundla ngolwesibili kulabafazane abambalwa abathi uKhumo wayebabamba kubi njalo ekhuluma amazwi angahloniphiwo. Ugatsha lwezemithetho lwacubungula udaba lolu lwathi kulobufakazi bokuthi lakanye wakwenza okukhulunywa abesifazane labo uKhumo. Kodwa yena uKhumo uyalandula lokhu. Kolunye udaba umthetho wokwakha infrastructure bill obusuvunyelwene ngabamabandla omabili ama-Republicans lama-Democrats usumiswe kancane ukuya phambili kulandela ukungavumelani ngezinye izica zalomthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Msakazi, eqinisweni kunzima ukuphendula lowo umbuzo ungelabufakazi njalo ungazange ngibone into isenzela. Kodwa kangibuye ngithi mina gakuthunqa ntuthu kungenamlilo. Ngakho ke ngibona ngathi singakayenza isinqumo sokuba ukwenzile noma kakwenzanga, simphikele noma sivume ukuthi hayi liqiniso lokwenzekileyo, siyabe sesuke sakijima saphambili. Kukanti ke ngibona ngathi oqakathekileyo khathesi ukuthi ke sithinde indlebe njalo sike sinikeze indlebe labo abeza lalokho ukuthi bathi badlwengula, kasibanikezeni indlebe lanxa sibuza ngendaba yabo singabuzi ngendlela liyana engathi siyasola ukuthi hayi cha umnumzane lo kangeke enze into enjalo ngoba umuntu ophakemeyo owazakalayo kakhulu lezikhundla njalo kakuthi ukuthi abantu laba abaphezulu kabagangi yibo kakhulu abagangayo njalo balendlela yokufihla ukuganga kwabo besebenzisa indivileji.
Nxa sikhangela amacala awetheswayo uGovernor Cuomo sizwa kuthiwa okunye ikukhuluma lokunye okungayisokubamba esizwa ukuthiwa kwenzakala. Nxa ukuqathanisa lokwenzakala ekhaya eZimbabwe ekhaya lalapha kwelemeli,
ngibona ngathi kuyafana msakazi. Njengoba ngishilo emidleleni yami yokuqala, nxa kunamacala etheswa abantu abanjengalaba abaphethe izikhundla osomapolitiki, isikhathi esiningi basebenzisa amandla abalawo ngokuba sezikhundleni zobupolitiki ukuba baphike njalo baziveze bona njengabantu abalungileyo, abantu abasebenzela abantu njengoba bonke babe besezikhundleni ze-public office. So ngibona ngathi kuyafana mna kakula mehluko. Izikhundla ngibona ngathi zisuka zibanikeze ubuqhalaqhala obuthize.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Amanzi edolobho leGwanda aze avulwa kodwa izakhamizi zilembuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.